sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2024 mu Cape Town. Endaweni zethu lamhlanje. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe likhangelwe uba kusasa lizakwethulela uZulu enye njalo imali yephepha yohlobo lweZimbabwe Gold.
Ah, ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kumama wami uMadawu namampo kobulawayo ephumula South.
Namhla lusuku lwabomama olwe-Mother's Day likaphansi iqembu le-Highlanders emdlalweni weCastlelaga Premier Soccer League. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozezwa kulo msakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe likhangelwe ukuba kusasa liza kwethulela uZulu enye njalo imali yephepha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba kuza kwethulwa imali entsha yamaphepha elesizinto zamajumi amabili zamazig 20 Zimbabwe Gold. Ibhanga leli lisanda kwethula enye njalo imali yamaphepha yohlobo lolu. Namhla lusuku lwabomama olwe-Mother's Day ake sizwe abanye abalandeli bomsakazi we-Studio 7 bekhuluma ngosuku lolu.
Studio 7, ninjani basakazi bami abahle nabalaleli, igama nguSithandiwe Mpofu. Ah, ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kumama wami uMadawu namampo kobulawayo ephumula South. Ngithi ngiyabonga ngokungikhulisa kahle, ngokungifundisa ivangeli, ngokungifundisa ukumesaba uThixo. Ngikhule kahle nami, ngaze ngathola abantwana bami, nami ngiyabafundisa. Ngiyabafundisa ukukhula emseni wenkosi bemesaba uThixo. Ngithi ngiyabonga Madawu ngakho konke, kuze kufike lesi sikhathi sikiso ngize ngikhule nami ngibe ngaka. Danko.
Ngiyabingelela kuStudio 7. Ngiyabingelela ngelanga elikhulu namhlanje, ilanga labo mama, lami ngingomunye umama ngiziqhenya ukuba ngumama kwami. Ngithanda ukwenzela omama bami bonke, zonke intombi ezalwa kondlovu, indlovu yakothiya obani gova khona lephansi etsholotsho. Ngithi Happy Mother's Day lonke bomama bami, ngiyalithanda. Ngiyalibonga ngakho konke elingenzele khona empilweni. Ngithi la kumama wami, mama lapho lele khona, ngithi namhlanje ngaleli langa, Happy Mother's Day. Ngiyafisa ukuthi kube khona lamhla isipho sakho ukuza sithola esokungondla kwakho kuze kube ngaka. Ngize ngibe ngaka. Ngiyakubonga mama wami. Ngiyakubonga ntombi endala. Lonke bomathiya, ngithi Happy Mother's Day. Ngilithanda lonke.
Siyabingelela ku Studio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Ngithi ngiyakhulisa ubuzali bami ngiyabukhulisa kakhulu. Ngithi abukhule ubuzali. Ngithine ubaba nomama usagodi kakhule. Ngibuye ngithine ozala umama kakhule. Ngibuye ngithine ugogo naye unamgeko kakhule. Sekhulile vele unamgeko ugogo wami bakithi. Ngikhulani lonke ngiyalithanda nefamily kamgeko yonke ngiyayithanda. Ngithine khulani likhokhobe nginje nje yini bazali. Ngiyalibonga.
Msakazi, msakazi wa Studio 7, siyabonga konke esenzela khona, ngingamotshi isikhathi. Isengithi xa kumama onzalayo. Smeleni Sibanda esigabeni sasenyathe eDromaland kuvillage 7 nengusmeleni Sibanda. Ngiyamthanda umama kakhulu okumangalisayo ngokuzalwa nguye nalumama. Nangokunakekela kwakhe since ngo-82 kubulawa ubaba ikukura wundu. Wadubeka lathi umama wadubeka lathi engumama baba. Lanamhlanje lokho engumama baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi inkosi ingigcinele yena ahlale njalo. Ngasifuna ukwazi ngezinto zabobaba uyasitshengisa. Ngokamama uyasitshengisa. Elokho edubeke lathi azabulewela umkakhe. Lakhathi esilokhe lathi. Ngiyambonga kakhulu umama, ngiyambonga kakhulu umama. Nengikhulumayo ngubhanzi, ubhanzi okhulumayo. Usesabo. Bese ngithi Mother's Day kunkosikazi wami senzela ncube, mama wabantwana. Ngithi hayi, khulisa ingane zethu mama, la ukhule ube ngumama. Ufuza umama wami kahle onzalayo ngoba ukwazi ukunakekela ingane zakho lawe. Ngiyabonga basakazi bami ngingamoshi isikhathi, ngiyabonga. Nengikhulumayo ngubhanzi lami ngikhuluma nisendaweni esigabeni sasenyathe eDromaland kuvillage 9 ngokuhlala. Yikho engikhona. Ngiyabonga.
Laba ngabalandeli bomsakazo weStudio 7 lami ngifisela owami umama usuku oluhle olweMother's Day. Ngifisela ikhosikazi lami labomama bonke emhlabeni wonke jikelele usuku oluhle. Ngingakhohlwa njalo lo mamazala wami uMamoyo weMadobo. Kalale ngokuthula, siyakukhumbula mamazala. UNeville Mutswangwa ozalwa ngunkosikazi Monica Mutswangwa ophethe uhlangothi lukahulumende olwabesifazana njalo lesikhulumeli sebandla lezanu-PF uMnumzana Chris Mutswangwa ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa. UNeville ocatshangelwa ukuba udinga edengisa imali ongekho emthethweni ukhangelwe ukuba uzacela ukuhlawula isibambiso sebail labanye bakhe ababili. Babanjwa bedengisa imali besebenzisa inkampani yabayibumba ngomnyaka ka-2019. Abazali bakhe bathi ukubotshwa kukaNeville kuhambelana lezombusazwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sigqoke lo mnumzana evidlela Ncube okunhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association.
Noma ngubani kungakhathalekile ukuthi ngumntakabani ulasiphi isihlalo kumele aboshwe nxa ubufakazi bukhona bokuthi wenze icala. Yikho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi i-rule of law okuthiwa yi-equality before the law, okutsho ukuthi umthetho yiwo osebenzayo, awulamehlo kawubona ukuthi ngubani, ukhangela kuphela ulandela icala, landela ubufakazi bokwenza kabi. Ngakho-ke wonke amazwe omhlaba abuswa kahle, abuswa kanjalo.
Ncube, ubona zani kulezo mbusazo yini phakathi kodaba lolu?
Sethembu ukuthi kakulampi yezepolitiki phakathi nxa kusenziwa izinto ezinjengazona lezi, ngokuba kazidingakali. Kuso sonke isikhathi kumele kusebenze umthetho, kusebenze ubufakazi. Ubufakazi bungasa phezulu ehofisini elikhulu bulandelwe khona lapho ubufakazi, abotshwe lo kuleso sihlalo. Bungaya kulo sesihlalweni esiphansi laye kanjalo abotshwe, kungakhathalekile ukuthi ngubani, njalo uzalwa ngubani, kumbula amandla angakanani. Umthetho yiwo fanele ukuthi ulandele.
Lo ngumnumzana evidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Amabandla aphikisa athi ibandla lezanu-PF akumelanga liyehlolisisa ukhetho kwele-South Africa ngoba lehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kule Zimbabwe. Abameli amabandla aphikisayo abaxoxele umsakazi weStudio 7 bathi basekela okwethulwe libandla le-African Transformational Movement lakwale South Africa elikhonona ngokufiswa libandla leZANU-PF. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kuqakathekile ukuba ibandla leli liyehlolisisa ukhetho oluzayo kwele South Africa. UMnumzana Belief Gawule ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo abathi akulalutho olubi olufiswa libandla leli.
Iyabe ingayisiyo Zimbabwe yodwa, iyabe iZimbabwe lamazwe wamanye e-southern region, ikakhulu ilozen ye-SADC le egoqela amazwe ezimbabwe.
Baningi babagawule abantu abasola okufiswa libandla leZANU-PF, akubona kunjani?
Even iZimbabwe noma ingabe yona yodwa iphume ithi konke kuhambe kuhle kodwa labana abanye bethu bona haya ukuhambanga kuhle babe baningi bona baba bakholwayo babathandayo so ngokunjalo vele akulanto ehluphayo kakhulu kakhulu ukuthi iZimbabwe iye monitor ama elections eSouth Africa lokwana nje bachitha isikhathi sabo nxa betshona bebhala izinto ezinjengazenezo ukhetho lweSouth Africa lurunwa yi-independent electoral commission yiyo eqhuba ukhetho yiyo eyenza wonke umsebenzi laba bazomonitor kuphela lama-observers ezo-observer kuphela ukuthi abatshintshi lutho i-observer kayitshintshi ukhetho i-monitor kayitshintshi ukhetho njalo ama-monitors from a particular country njengeZimbabwe ukuthi engxenye yamazwe asesada izinto nje gips ukuthi babonge ukukhala nje kuphela akula lutho olutshintshwa imonitor ekhethweni akula lutho olungetshintshwa ama-observers ekhethweni akula abantu abaqakathekile lapha yibo ababamba umsebenzi i-independent electoral commission yeSouth Africa yiyo elomlando yiyo elamandla ukwenza konke okubi lokuhle ekhethweni lolulubuyayo lweSouth Africa.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF weqoqa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Ye, umbhalo we-ATM lowu ngumbhalo okhuluma iqiniso. Izanu idingani kuma-elections awe-South Africa. Ilizwe leZimbabwe lilenhlupho ezesabekayo okumele ukuthi i-government yabo izilungise. Bayehlule ukuzilungisa sebesiza la. Ayisikho ukuthi beza nje ukuthi bazobona ukuvota kwakhona. Bayakhampena lokukhampena. So kuyinto eyangisayo khona lokhu ukuthi izanu izokhampena eSouth Africa ibe busy ngama-elections eSouth Africa. Yona ilo hlupho lokuthi ama-elections elizweni kawahambanga kahle. Umnotho ufile. Ikufakwa oziki bona laba kathesi kufune ukuthi kuthiwe khona kuyachaywa abantu abatshintsha izimali. Instead ukuthi kulungiswe umnotho.
Ubone ngani kuyini okudingwa libandla leZANU PF lapha babancube?
So izanu yokufuna lapha kuyini? Ngoba vele yaziwa ngokuthi ukuvota kayikwenzi ngendlela. Except ukuthi izofundisa i-ANC. Ukuthi khona ukhetho lutshontshwa njani kuyinto erongo kakhulu le vele kufanele ukuthi independent electoral commission ikuvale khona lokho kuyinto angazi umthetho wabo ukuthi awuvumi ukuthi bakuvale ukuthi izanu kayisuke eSouth Africa izanu ilomsebenzi omnengi kakhulu okumele ukuthi iwenze engawenziyo elizweni laseZimbabwe ukuthi izongena la izokampaigna kuthi ukuthi isikhuluma nje babhizi bafundisa iANC ukuthi khona amavoti benze njani ukuze bawine ngenkani okuyinto embi kakhulu ukhetho lweZimbabwe iminyaka leminyaka since 1980 these people have been there doing the wrong thing so mina sina sivumelana labo abe ATM ukuthi abasuke laba bantu ekhetheni lweSouth Africa bayekele ukungenela entweni zikamakhelwane bezehlulwa ngezani
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance weqoqa leStudio 7 eJohannesburg kuleSouth Africa. Ngangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kumakanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel selihlasela ingxenye yeRafah okulabantu abaningi eGaza ababalekela khona kulandela ukuhlaselwa ngele Israel kusukela nyakenye. Ele Melika lithi alikusekeli lokhu kubika abezindaba abeReuters. Ele Russia lithi selihluthune izigaba ezinhlanu kwele Ukraine duzane ledolobho leKharkiv. Ele Ukraine ngalike juli imbiko ngesahlakalo lesi. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo silo ntukameli Gomo.
Kudibana kuhlelo fuselela umoya igama ngutungameli Nkomo umtshumayeli wethu namuhla ngumnumzana Busani Sibanda.
Ngibingelele ngalenkathi yantambama abalaleli sibonge baba Nkomo. Ngizathanda ukuthi ke sibheke into esibona ukuthi idala inkinga ngcebo zikaThixo. Abantu abaningi mawubuka abasabhiliveli emshadweni. Emshadweni sokungudamputirira abantu bayangena bayaphuma bayangena bayaphuma sokulengane ezingalisela ba umzali ubabule umama ule inkinga iyini inkinga ikuphi ekuzikathixo namhlanje zaqala ngomama uyini umama unkosikazi ekhaya uyini umama umama is the center of the home is center of the home umuntu okwazi ukufihla uhlazo lomuzi wakhe akakwazi ukuthatha inkinga zomuzi wakhe azinike wayeni ziphephezele zibone ngomuntu wonke i-center of the home uyakwazi ukuvala ihlazo lomuzi wakhe i-center of the home asimboni ngobuhle bangaphandle ama-looks inzipho makeups curves i-center of the home simbona ngesimilo umuntu olesimilo ngokwazi ukuthi ngizokwenzani la ngokwazi ukuzithoba ngokwazi ukuthi ngilanda ukuzokwenzani ngilanda ukuzoseva uyakwazi ukuseva ikhaya lakhe seva indoda yakhe aseva abantwana aseve umuzi wakhe that's the center of the home okwazi ukuhlonipha umngaka ahloniphe ikhaya lakhe uzathola umunye uyahlonipha enkonzweni uyaguqela umfundisi esontweni uyakwazi ukuthi baba kumfundisi uyakwazi ukuthi baba wothi usezulwini esontweni kodwa uma ibizwa ngumkakhe endlela uthi uchiya engaphekelanga umkakhe esiyenkonzweni uqalekiswa ngumkakhe ngapha kodwa esontweni uzenza ngcwelengcwele yonke into iqala ekhaya umama ngumama ekhaya qala ekhaya inhlonipho iqala ekhaya neva uthatha inhlonipho uthi uzoyibeka esontweni kodwa ekhaya kulo okwazi ukuthi udlile lo wathathwa khipha inkomo wakulobolo wakubekwa thi nangumakoti lo okwazi ukuthi uma ule nkinga uyagula ukhalela kuye kodwa kumfundisi uyakwazi ukuthi baba uyakwazi ukumguqela kodwa lo okwazi ukuthi akuhloniphe njengonkosikazi awumguqele ayihambe kanjalo yonke into iqala ekhaya ithi indoda unkosikazi wami undithole ndilala phansi kodwa ungiguqulile namhlanje singabantu laba esiyibo ngenxa kankosikazi wami namhlanje silamabhizinisi namhlanje ngiyilokhu ngenxa kankosikazi wami that is the center of the home oyivisionary hhayi umuntu obona into la kodwa ngumuntu obona into le i-center of the home ngumuntu okwazi ukuthi ngikhona ukuzoseva angilandanga ukuzosevwa kuphela hhayi lothi mina ngizosevwa center of the home ukhona to save le nhlonipho hhayi ukuthi uzamthola umama ekhoti uyakwazi kumajistrate ukuthi yes my lord uyehluleka ukuthi yes my lord kundoda yakhe le emkwazi ukumnakekela ngoba umajistrate akula nto emnakekela ngayo endlini i-center of the home ngumuntu okwazi ukuthi yini ukuba ngumuntu wesifazane ngumuntu olesimilo yikho namhlanje sibona imizi inje yacitheka sesalahleka isimilo ebantwini so baphuma ubuntu ebantwini that's why ubona umuzi imizi kucitheka abantwana sebekhula bezinkedama abantwana sebekhula behle omunye sele omunye sele omunye sele so that's why ubona kunje ezweni abantu bakithi sibonge fihlo iyezulu fihle ngcwele empilo ehlambulukile sicela usiphe umoya wokuthi si-understand ukuthi uma ngingumama ngiyini uma ngiyindoda yini umsebenzi ngizokwenzani ngithatheleni unkosikazi ma ngingumfazi ngishadelweni yini okumele ngizoyenza ma ngingumntwana kumele ngibeye ma ngiyintombi kumele ngibheke ini emuntwini siyakhuleka mdali sipha amehlo omoya sipha amehlo landlela okhokho bethu kade beyibo before ngoba okhokho bethu bebeke ikwazi ukuyibamba imishado yabo umama ogogo beyazi ukugcina imishado yabo kodwa namhlanje siyafeyila ngoba sesiphumile ebuntwini sesilahlile isimilo ngikhuleka sibonga sithi zonke
lolo bekuluhlelo fuselela umoya sihamba lomtshumayeli wethu umnumzana Busani Sibanda thiyani indlebe njalo ngeviki ezayo lilami untungamile Nkomo
siyabonga kakhulu untungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube namhla sixoxa lomnumzana shingirai Roderick Jairos Nyandare omunye wabakhokheli bohlelo lwamagqwetha oluphathisa abantu kungelambadalo ole I didn't do it
I didn't do it, he abbreviated from there. Now I'm a feature that he IDDI. The IDDI kumele ukuthi I didn't do it. Ngesintu sethu sithi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othola ukuthi emthethweni nxa ukuthi nje awulagqweka ngoba awula nto okuncedisayo okumelayo enkantolo ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga kungelabo bufakazi obuqacileyo kumbe obupheleleyo oqondakeleyo esithi injustice. Ugcina usuyephethwe isentensi enkala lata ukuthi yakwethuta lawo uthole usuthole 50 years kodwa onungayenzanga into yangikona kuthe uhlengo le omuntu
nxa selithole umuntu ohlangana le nduku lezi lingena njani lapho
thina sesithatha omuntu nalwana sesikhangela-ke icala lakhe sesithi hayi wona ungumuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejeni nicala leyo jenini wena ukwenzile na yena sesithi hayi mina madamna angikwenzanga into leyo but usually iqiniso livele liyazimela umuntu uyawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona zabe zenzakale ngayo amafekta angikhona nama-evidence abekhithiwe thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted person osevele wayethethwa icala wagwethwa so thina siyithatha from appeal usugwethiwe icala langikhona sesikuncedisa ukuthi ukwazi ukuthi oli-appeal icala lakho lijiwe kuhle yonke into ihambe ngendlela
abantu elisebenza labo kumbe elibaphathisayo libakhetha njani
ngabantu abe-prison i-Zimbabwe correctional service abantu abe-prison university yibo abantu esisebenzana labo abavele bayiwa abarekhoda abantu bonke abangena emajele lokuthi bangenwe ngecala liphi njalo ngesikhathi esifananayo sikhangela abantu ababebesebenziswa ngama-prosecutor bona aba-under i-NPA yibo abasincedisayo ukuthi sibona ama-cases lawa nxa esephelile
abantu elibaphathisayo bayabhadala na kumbe liphathisa abantu okungelambhadala
hayi vele thina esikukhangeleyo njengeithi lebonthi elizweni lethu leli yezimbabwe or lasemhlabeni jikele siyakunanzelela ukuthi kulabantu abavele bakwanisayo ukubhadala those people we don't really worry about them ngoba bayakwazi ukuthi bona bathola ngaphi iqeda lakhe izayenzani kulabanye kodwa ukuthi bona nje ngokwabo abakwanisi ukuthi bebhadale basakhayele ukuthi umntanami uhambile esikolo ngikwanisele ukubhadala irenti ngikwanisele ukubhadalani kodwa bese wela liqala angaliyenzanga so thina silithatha on a donor base ukuthi singasebenzisa ama-donors ethu vele abavele bewabhadalela ngakuqala amanti ukuthi i-justice should be served for everyone not just for abalemali kuphela
ikuyini okulipha amandla umdlandla wona lo ukuthi sifuna ukuthi silungise indaba ezinje ikwini okulikhuthazayo kulolu daba
ngisebenzela lo Pop Santoli onguye ufounder we the ET project thina singabantu abakhule nje sathola inhlanhla yokuthi sikwanise ukuthi sithole izinangwama-scholarship ukuthi kusihambise mina ngafunde e-University of Pretoria lapho engayenzela khona i-lawyer and ama-opportunities amanje so siwatholela nguma ukuthi ungayisithi kuphela ukuthi kumele sizimele sodwa le muli zethu kuphela but iimuli zethu zihleli phakathi kwe-community and this is what we call ukuthi no man is born an island umuntu onke uphuma phakathi kwe-community whether ungazi ube ngumuntu onemali kumbe ungazi ube ngumuntu ongelamali but ukhuliswe phakathi kwabantu so ebantwini ngakhona futhi uzukhuliswe phakathi kwabantu wamena ngokhohlwa abantu abayibo abantu abafa
kusigaba sabatsha namhlaba sixoxa lo mnumzana Shingirai Roderick Jairos Nyandare owe I didn't do it sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kumaviki alandelayo asihlanganeni ngesikhathi esifanayo neviki ezayo olivalelisayo ngotabo kancube
siyabonga kakhulu Tabo Kancube ungathinela kusasa Selihle lahlala endaweni yesine iqembu le-Islanders ngemva kokunqotshwa ngele-FC Platinum ngethukanya namhla emini enkundleni ye-Barberfields. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lesiplatinum liphangela hlohla kabili umdlalo osanda kuqala ungakabili imizuzu efika elishumi. Abahlohlele iqembu lesiplatinum nguwani Mthuza kanye loLawrence Mhlanga. Kuthe ngemva kwalokho lenelise ukuvikela isango lalo umdlalo waze wafika emaphethelweni lathatha yomithathu imiklomelo. Limpumela ichiye iqembu lesiplatinum selihlezi endaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amabili lanye 21. Kuthe leHighlanders lisendaweni yesine lile miklomelo elishumi lathewa munomunye 19. Phezu kwengalane kule qembu leManyika Diamonds lona ilichayele Bikita Minerals nge 1 kanya ngasesakuva. Iqembu leManyika Diamonds lile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22 ngemva kwemidlalo elishumi lanye. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leHwange libe ngutshikilo bhanqa 1 ka 1 lele Arnel ngaseColliery. Iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 1 ka 1 lele Herentals ngaseRufaro. Kuthi iqembu leTel 1 linqotshwe nge 2 kanyanga leChegutu Pirates. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo wayengunozinti weqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uNevi Masuku. Uthi kazuza kohle usuku lapho wadlala khona ebukelwe ngowaye ngumongameli wakule South Africa uMoyi uNelson Mandela. Kubika njalo uJoseph Njanji.
UNevi uthi uzahlala yolukhumbula usuku lwesine ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ka-1997 lapho athola khona ithuba elokudlala ebukelwe nguMoyi uMandela.
Kema ngasoze ngikhohle lapho esakhethendreza khona uMandela, sikhethendreza iSouth Africa versus Netherlands. Kona kukhani kugudlana lo Dr. Khumalo ngoba sonke sambangela nasingamaplayers kuyamqhawula uDr. Khumalo. Kona kukhana nje ukuthi yazi celebrity ukuthi liyibambile. Konkani ikho kwasichazayo sikuthi sikhethendreze uMandela. Abanye empilweni abasoze bakugcoli. Thina iwete i-opportunity yona leyo ukuthi sikhethendrezele umdala uMandela.
UNevi uqale ukudlalela iqembu leHighlanders Royals engunozindi ngo-1990 ngesikhathi iqembu lelo kuyilo umaqhuzu ebholeni labesifazane elizweni leZimbabwe. Abanye abadlali adlale labo kuHighlanders Royals ngabagoqela u-Evelyn Thombala, u-Evelyn Ndlovu, u-Maria Ndlovu, u-Bridget Zimunya, usikhangele Sibanda kanye lo-Elizabeth Phelemoyo. Ube ngunozindi njalo weqembu lesizwe waze kwaba ngumnyaka
ka-1998. Ndawuhambe kunational team kusiya kuya kuphela liwinile liyatshela ukuthi hayi mankazana siyabonga. So ngo-1998 kufonywe i-national team ama-Mighty Warriors bathi besibiza ukuthi siye ku-training sathi sesidini ukudlala ilithini kanti by then sasingakwazi ukuthi i-selection ekuzaba khona serious. So khonapho vele yikho engathi ongadropha khona nsangephinde ngibe ku-national team. Ngasendlala ngo-1998, 2000 ngaretire ngasengifikile.
Ngemva kwalokho uNevi udlale kweminyaka emibili kuphela wasekela ukudlala ngomnyaka ka-2000.
So ekuretireni kwami i-team yasengiyenza ngaba ngumanager ngo-3 years. I-executive yayikhona eyabo the late omangwana oKennedy Ndebele labonhlanhla Dube basebesithi kuma-Royals abasebedlalele isikhathi eside singalenzelani khethanini i-choice yenu whether u-coaching kumbe i-referee. Mina ngasengidecide ukuthi ngenze i-referee lakanye bambhadalela ngayo ngayenzi ikhwese referee napasa banga-affiliate ngo-1993 ngaba ngurisha.
UNevi usebenze ngunompembe kwaze kwaba ngu-2013. Ngemva kwalokho ufundele ukuba ngusikomishi wabonompembe waphinda njalo wafundela lokuba ngumqeqeshi. Ekuqaleni komnyaka uphendukile kuqembu leHighlanders Royals lapho aqhatshwe khona ukuba ngumqondisi wabadlali. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ye, kusanjalo ke sizwe abalaleli beStudio 7.
Sarubonani Studio 7, nangonke balandeli beStudio 7 yalibingelela lalibasakazi nangobhusi umoya ngikhuluma ngusejobheki ngokuhlala nokusebenza ekhaya ngibuya efana. Hayi, mina into engikhathaza kakhulu ukuthi laba lamatitsha eZimbabwe phela sokungazathi kulicala phela ukufundisa eZimbabwe right. Kufundwani ma kunjekathi esizikolo mazivula sebeqalile futhi sokukhalala thina abantwana athe silungiselele sibhadale yonke into athe sawulamali awuzokusenta ulungiselele abantwana bantu thuze zokuthiwa uthitha ngababhadala kanti kufundwani vele akuyekelwe phela njalo lale lezakhamuzi zigodwa izandla ziyazithulela kathi imali thina siyikhupha phekeke sibhadalele izi hayi lesi sokuthumathi la ndikubhekile matitsha lani hayi hayi lezakhamuzi azilincedisi uyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo yiso sesisenjeni kathi ukuthi liyale konke okuyizigi kwangkhona lokukusizayo nanku sokubulala futhi insindo yabantwana ukuthi sibonkona lokho hayi sahlupheke eZimbabwe bantu bathi sawonani kanti hayi indlala ibuhlungu manje
selibonani Studio 7 injani hayi thina siyaphila ungulu kusefollows sicela phela ukuthi ke ungenele phela ifibonakala ukuthi kwenzakalani ngoba eshi umbuso lo osithwalise ezima umbuso lo osithwalise ezima shiya abantu bathwele ezima akulaa mgwaqo ungabheka uma usuke efolos yakobulawayo ayi kumagodigodi lisikhulumele egovernment isilungisele umgwaqo
ninjani nini basakazi bakastudio 7 nikhuluma nosithandazile wakodube ngihlala e-South Africa ye sibhekane lobunzima impela ngoba siyabotshwa ngomsaka amalanga siyabulawa sazisonani bengicela ukubingelela umntanami ezibulo lami udike lovu
Yes, siyalibonga kakhulu lonke namhlanje ke ku Studio 7 olivalisa ngenjabulo. Umthembo Sithembayo uKeeps Dube lelale.